Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 21 kumpalakazi 2021 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivanda leMDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Ivandla lezaphu lithi lizalwisa ngendlela zonke ukuthi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2,283 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo njalo bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,157 kuthi abahlatshwe esibili bedlula kancane inkulungwane ezinhlanu 5,172. Uhulumende uthi wamukele amajekiseni e-COVID-19 ayisigidi 1 million awaphiwe ngele-China izolo. Umphathintambo wezempilakahle ongumsekeli njalo kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uthe isipho lesi sifike ngesikhathi esihle ngoba eZimbabwe seliqalile ukuhlaba abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lasithupha 16 kusiya kwelitshumi lasikhombisa 17. Ngokubika komsakazo we-ZBC, lanxa nje inani labahlatshwayo selikhuphukile kancane kulezi nsuku, ingcweti kwezempilakahle zithi uhulumende kasoze enelise ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ekupheleni komnyaka njengokufisa kwakhe. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebeyizigidi ezine 4 million kuthi asebehlatshwe omabili khona bengena ku 3 million. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uMnumzana Hussein Spanda mayelana ngohlelo lwabo lokukhuthaza abazalwane ukuthi bahlatshwe lijekiseni.
Uhlelo lolwesesikilo njenge-Christian Alliance esithi thina esiluthe i-Novak kumbe ngithi khona i-National Vaccination Campaign eyenziwa ngabantu bezinkulu. Singene eziqintini ezingu-16 ezigoqela iBulawayo, iBeitbridge, iGwanda, iPlumtree, iBinga, iGweru, iZishabane, iMaswingo, iChirumanzi, iChegutu, iHurungwe, iChinoyi, njalo siyangena eMtare laseJerela laseHarare. Lokhu senzela ukuthi izwe lonke jikeleli likwanisa ukuncediswa lisizwa ngamabandla. Siyazi ukuthi abantu abaningi bangena ema-churchethu. Ngakho-ke sizaba labantu abangu-450 abazabe begoqela abantu bezempilakahle, abantu abavelele ema-churchi, yibo abazangena bakhankase. Khathesi sikhaya ukuthi bakhankase ebulenjini njengoba umumo usunje. Bazakhankase ebulenjini njalo-ke bebe lama-groups abawafomayo. Kumbe ngabantu abema-churchi, sithi kumbe umuntu ongumsabatha uzokulungisa lama amasabatha ekhankase khona ngalombe kuMethodist uzalungisa ama groups ekhankase kuMethodist kumbe sithi umuntu ongumuslim bayalungisa khona ngale kuma muslims bekhankasa kumbe ngabantu abasemakhaya bayalungisa ngeziqindi zabo ekhankasa kwenzela ukuthi kumemetheke ke ukuthazwa wonke umuntu ukuthi azivikele kulomkhuhlane.
Kuyini ongakuxwayisa uZulu?
Siyakwazi sokusuya kuKhisimusi isixwayiso esilazwe ukuthi bantu asekeleni ukuhlangana singamaxuku amakhulu kakhulu kumbe sizihlobo ngoba abantu bazathelelana singene phakathi kwengozi enkulu. Ngakho siyakhuthaza ukuba liKhisimusi ngabe abantu lo lalwe ngayindlela engikhaya sikhulumisane kulenjini senze izinto ezininge kulenjini kodwa ke singayenzi into ezafaka impilo zabanye izihlobo zethu labanye abantu engozini. INkosi sibusise sikhangele liKhisimusi sikoda ke sinanzelele ukuthi thina sitha standardzenini asisanitizenini asifayeni amamaskethu asibeni le social distance.
Umnumzana Useni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDC Alliance selisoleke kakhulu amapolisa ngokuchitha umhlangano obumele wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo eHarare izolo lapho uChamisa abekhangelelwe khona ukupha abantu laba ukudla kanye lezinye izipho zeKhisimusi. Ibandla leli lithi amapolisa la adudule izalukazi lamakhehla la esebenzisa udlakela embuthanweni obuse Highfields. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mayere ukusolile lokhu esithi amapolisa achithe abantu laba ngodlakela ngaphandle kwesizathu. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubebambekile. Umkhokheli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo uthi ibandla lakhe lizalwisa ngendlela zonke ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe idiaspora vote. Unkomo wethule amazwi la ethakazelela iminyaka engamatshumi ayisithupha ibandla lakhe lasungulwayo. Uthe njalo bazasebenza nzima ukuze bangene embusweni ngoba iZANU-PF isiyehlulekile ukubusa kuhle. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Njengebandla sithi nxa kukuhle ukuthi izizalwana zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zicontribute pheceleze ziphathise ngemali lokusekela aba izihlobo zabo ekhaya imali egcina ikhona ukuphathisa uhulumende. Sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende anike izizalwane lezi amathuba okudetermina i-direction lokuthi abaqhubayo kuhulumende ngobani. Siyazi ke ukuthi ibandla leZANU-PF alikukhwabithi lokho ungaqala lolo daba bavuka ubhova. Thina njengebandla sibhizi sizama ukuthi lelo phupho livezeke. Siyakwazi kakhulu ukuthi okwayenza amaqhawe aphume ayelwela inkululeko okunye kwakhona kube kulokudaba lomhlabathi. Thina khathesi impi esingayo one of the things that are critical for us in our own revolution includes udaba lokuthi abaphandle bavote ngoba iningi labantu bakithi baphumile badinga impilo phandle njalo bayasekela ekhaya so kubalekelela ukuthi bathole amathuba okuthi bavote.
Likhuthaza abasebenza kwamanye amazwe laba ukuthi babhalisele ukuvota alubana bethe bafinyelela ekhaya ngaleli khefu. Lokhu likwenza emaphepheni kuphela kumbe liyabhoda ngamazwe afana labo Botswana labo South Africa lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi khona.
Sikhona impela ku ground ngikhuluma kanje amalanga ambalwa adlulile bese lomhlangano omkhulu endaweni ethiwa Dorothy Nyembe Hall eSoweto lapho esihlangane khona lezi zalwane zeZimbabwe lama members awe bandla lezapho sikhulumisana njalo sobakhuthaza ukuthi abakhona ukuhamba ekhaya abahambe be register abaregistrileyo abaye voter abavotileyo kumele bazimisele ukudefenda leyo vote emhlanganweni lo bese la delegation yama members wethu abuye ebuya all the way from Botswana labo bephethe the same message ukuthi siza ngena kukhetho oluzayo ibandla lethu lizimisele ukukhankasa lokungena kulelo khetho kodwa ke isinqomo sokuthi siza ngena kulelo khetho ngapi kumbe njani lusazohlaziwa yi-National Executive Committee yethu ngoba okokuqala kumele amalunga kazaphu abe yiwo achoyo okwesibili kuzamele sikhangele lapho okulama structures wethu khona lapho esilabasekeli khona yikho lapho mhlawumbe esizathi si-conteste.
Unkomo ukhulume njalo ngempahla eyathathelwa ibandla lenu ngohulumende wezano liza luphatha njani lolo daba?
Udaba lwama properties luyinsika ebandleni likaZaphu ngoba thina one of the pillars ebandla likaZaphu is what is called human rightsism and under human rights udaba lwama property rights into emqoka kakhulu awethu ama properties kule committee evele sikhona ebusy ihlaziya ukuthi ama properties uvele ahamba njani ama title deeds akubani kulomthetho yini owasetshenziswayo ukuthi lawo ma property ahluthunwe kubanikazi bawo abangaba kumhlawumbe izipra kumbe izaphu as a part. Leyo committee imatasa ngodaba lolo esikhangelele ukuthi maybe in the first quarter yomnyaka ozayo izoveza ukuthi kungabe kuhamba njani sikhangelele ukuthi based on ama results awa le committee sizothatha isinqumo sokuthi mhlawumbe siye emadale emthethwandaba siyolwela lawa ma property wethu kodwa ke siyazi ke ukuthi onye kumele sikwenze ikulwa politically ngoba isizathu esayenza sithathelwe lawa ma property bese political so isikhathi esiningi nxa i problem i political i solution kumele ibe political and lokho siya kunanzelela and siziqhuba njalo.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Isanganiso yababalisi bemaphandleni iyathuzi iqhube umhlangano wayo wokuphela komnyaka owe-annual general meeting ngomabonakude izolo iyakhetha umsekeli kamongameli wayo omutsha kanye lesikhulumeli esitsha umnumzana Themba kuye moyo ochasisa okuningi ngezinqumo abaphumelazo.
Kube ngumhlangano ohambe kuhle kakhulu lanxa sikhangela inkinga ze network eziba khona kuzindawo lezi ndawo ngendaba yokuswelakala kwe-network coverage iZimbabwe yethu yonke. U-AGM yetuleyi bingaso elective AGM kodwa-ke bekulezikhundla ezimbili esakuqala ngesika-vice president owaresignayo ekuqaleni komnyaka esesibili besingeka-national spokesperson laye owacela ukuhoqa emsebenzini lowo ngoba esejile ukubalisa wangena komunye umsebenzi ku-department ehlukileyo kodwa kahulumente. Vice President wethu omutsha ongenileyo nguChristine Kanyumba ophuma kwele Mashonaland East i-election le yenziwe layo virtual abantu bavote lanqa kusithathele isikhathi usuku lonke nendaba ze-network kodwa kuqhubeke kahle akuzange kube lokukhonona abantu bakujabulele lokhu ngoba kuyasitshengisa ukuthi lanqa sokubuya kubo-online learning iziphi inkinga esingahlangana lazo nxa sibhekane le ndaba ze-network kusikhundla sikasomlomo we-ATUS ngangikho-optiwe yi-NEC ukuba ngibambe lesi sikhundla kuze kufike isikhathi se-AGM lamhla-ke kwenziwe i-rectification amalunga wonke awe-National General Council akubona kubalulekile ukuthi ngingene kulesi sikhundla oku-permanent ezinye zonke lezi zikhundla zizangena kukhetho kune-SD AGM yethu elandelayo.
Iziphi izinqumo ezibalulekileyo eliphume lazo?
Sikhangele kakhulu inhlelo esizenzileyo esingathi kuzabalaza sizabalazela iholo lethu sizabalazela ukusebenza okungcono sizabalazela ukuvuselela kwemfundo esisesimeni esibucayi esiphumela khoke njengezinqumo ku-political report yethu. Sikhangele ukuba ngoJune sanikeza osathumela uMinister of Finance uMthuli i-invoice emayelana lokubhadalela abantwana ama-examination fees kodwa-ke akulani sinquma sithathayo. Nxa sesikhangela manje sesibona kumbe sesisizwa amaphephandaba ikakhulu wona akahulumende esekhuluma ngokuba kwaba le 50% yabantwana ababekhangelele ukubhala imihloliso yezimiseki abangayenelisanga ukuyibhala. Isinqumo esesisithethe-ke thina ikuba silwele ukuba uhulumende alandele isisekelo sombuso section 75 lapha akhuluma khona nge-state funded education. Nxa sikhangela isisekelo sombuso akula mntwana eZimbabwe ku-basic education esiyikhangela thina njenge-ATUS kususela ku-ECD siyafika ku-first degree okumele abe ebhadala esikolo kungumlando kahulumende. Sikubeke-ke njengesinye sezinqumo ukuba sizabalazele ukuba uhulumende ayakhokhele indleko zonke zemfundo. Nxa kumehlula ukukhokhela indleko zonke zemfundo kubhajethi yakhe kaluyise ukufaka i-22% ku-education. Lokhu sizakwenza njani? Sikhangelele ukuba ngo-2023 kulokhetho olubuyayo thina njengababalisi abangaphansi kwe-Amalgamated Rural Teachers Union sizakhankasela ukuba ofuna ukuba ngukhansila kumbe ofuna ukuba ngu-MP kube ngumuntu okhuluma ne-state funded education.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni ya-ATUS. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi isikhwelile intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, ichukela, amafutha okupheka, isitshebo lokunye okutshiyeneyo khona ethi kuza kwenza inengi lehluleke ukuba lekhisimusi enhle. Izim Life ivika ukuba owasuswa nguhulumende esikhundleni sobuduna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamaNgwentiweni uthi injongo yesinqumo somthethwandaba esokuthi abotshwe ngeyokumhlukuluza nje kuphela. I-News Day ithi iPolitbureau yeZANU-PF izahlangana namuhla ngesikhathi kulokulwisana okukhulu phakathi kwaleli bandla amalunga echothoza inkokheli yalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Basakaza bahle bohlele oluhle oluyi-Studio 7 ngiyalibingelela lonke sengathi lingaba lomnyaka omusha. basakazi yeyi kunzima ukuba umuntu eZimbabwe ngempela kunzima kulomhlaba kunzima kakhulu angazi ukuthi le ndaba ngempela sifuna mhlawumbe sifuna beqhakame mhlawumbe betshengisele ngeyindlela hayi kunzima kakhulu ngoba manje umsakazi nginombuzo ngizibuza wena ukuthi kambe igovernment eZimbabwe mayithatha izinqumo bake becabangisise kahle ukuthi into abayithathayo ngempela izofika ithini emantini noma bayenza nje kuphela Sakazi kambe indaba yamapassport la amasha lawo asibese khona na isidingo sokuthi izwe elingenamali kodwa ugidinisa ukwenziwa amapassport azobuye edule ebize imali yase-America ukuthi aluba mhlawumbe balungisa izinto ukuthi kube le mali elizweni kambe ngempela ngempela upresident obathi ngumnankakho ngempela uyake ibone eke ehlale phansi nje icwangisisa into noma nje engavuka ekuseni elobuthongo uyapho ngokukhuluma uphele into sesiyeza lokhu hawu thina sikhathele ngempela mse hayi sikhathele ngempela era mse bona into sezenza manje ngempela ngempela ayisina manje isikwati kakhulu
njani lonke elilalela istudio ngingelele labasakazi bonke abaka studio bakithi nxa ningasiza ke liphumane le first mutual gives bakithi ake lisize ukuthi kambe ngasebenza kwenye kwesinye isibhedlela khonapha kwele kamthakazi ipentsheni yayithathwa yi-first mutual pho khathesi bona ngenyanga sengingasasebenzi banika 48 bond ngenyanga 48 bond sebeze bathi bona suzayibuyihola every after 4 months every after 4 months ibuye yi-192 of which ukuthi kwabe kusibili kungu 48 times 4 iyaphuma yona leyo ukuthi kathi ipension leyo ele mali encane kangaka yona i 48 bond ithengani bakithi akile sisizekele isikhulumele labantu baka first mutual angazi ukuthi basithatha njani mina sokungehlule ngiyabonga balaleli ngiyabonga lani basakazi
njani basakazi besitudio 7 hayi siyabonga ukusiphakulela indaba ezimqotho hayi siyabonga basakazi bethu sibili siyabonga ukuzwayo sicela ngani ngiqhubekele phambili ngomsebenzi wenu phambili ngomkomana sithi phambili nomkomana
lo silisilo ubezothi ngikholisane moyo vele ke ngisadingisisa lo siso vele lubhane khonapha unceba amazi umwethu angikholisane moyo kholisane moyo lusisi awutshonile bakayisu vele uyahlatshwa emjekiseni ebizwa Johnson osile khonapho utshonile but utshonile ulapho eBotswana etonoto eBotswana faktiwa ngakhona ngapha elupane asikabe kwazi kwabakibo kahle kahle ukuthi bangaphi abanye bakhe but uzalthongela upane asikathole kahle lupane ngapha khona khona ngapha but mhlawumbe ababemazi ukholisane moyo lingasibambe enambeni ya inamba nethi 75555242 lingasibamba khonapho abanye ababemazi khonapho abakibo kholisane moyo lusisi ubhekele lo mntwana ngapha nxa mhlawumbe belimazi ebele umuntwana akhe omunye intombazana ngapha eBotswana so lethe ngoba bangabelimazi khonapho elupane kholisane moyo ukhangiphumaph elupane ngingasibamba khona basaleneka idirectioni lapho behlala khona etonota eBotswana mhlawumbe lingamsiza ngumuntu wakini khona ngapha eZimbabwe mazibabhe kahle malimazi emsizeni mpela ikwanisa ukuthi bezongcwatshe ekhaya khona ngapho ingayigcina elahlile kanye nomntaneni badala imali isaphila khonapha elupane mntaneni nanguthi okhulisane moyo usile namhlanje mhlaka 15 ngo-4 ngo-7 ntambama
Salibonani ndinjani bantu bakithi hayi mina ngiyaphila ngikhuluma lo wabudube la okwamanje lami ngingapha eSouth Africa kodwa ngokuzalwa ngidabuka ngapha ngaseNyamendlovu ye uhlelo lolu ngiyaluthanda kakhulu bakithi ngiyaluthanda sibili kakhulu ukuthi libo okensiza indaba zasekhaya manje ngibe ngicela bahlobo bami ukuthi angeke likhone na ukuthi nimfakele ilinki yesindebele ngibe ndlalela kuhle ngizizwa kuhle ngelinki yesindebele ngoba isishona ngiyasizwa sibili kodwa kwezinye indawo ngisuka angazwisisi kahle ngibe ngicela abantu benkosi angazi ukuthi lingangenzela kanjani lami ngizwa indaba zesindebele ngiyabonga inkosi libusisa
ngilela lonke botungami inkomo labo kithi ngikube kokukini lonke ba studio 7 siyacela konke sokukhuma ke lihambe lilonde lizwe lokusikhala ngakho kufana njengemgwaqo ngike lishuke obulawayo mpela lihamba ngokamera lize liyefika esolo sithu ngesolo sifike likhangela libona ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi umgwaqo liyadunga kubiyenzwa hayi bantu ukuthi sincedakale kufanele libe litisi ngakhuluma lihambe kuleyo ndawo ukuze liyibone ukuthi iyavuma igama lami uphilani moyo ngisecholojo ngicela into zonke zike zikhulunywe zilungise icholojo lokhu yacina mkuseselo Smith into ezakalayo nalokuthi uSmith esaphila kwaye kokumkuthi ugogo lona wecholojo wawungekhara wawunesikontri sawesihle wacina khonapho vela kusela katapile egreda kusela katapile ulungiswa kusela mgwaqo elungisa siyacela siyacela yizigalazo zethu ngoba yinto esithele intelayo yolokhu zeni lapho siyacela ke lizama ukuthi imigwaqo ilungi ibe mihle ibonakale ngoba imigwaqo iyehamba izimoto iyehamba imoto zihamba ngalesi sikhathi ezulu soziyasokola imoto eziphumeka egoli lapho egoli eziphume egoli azisafika ekhaya sifune zihambisele abantu abethu ukudla sunando kuze sibela sicela lilungise imigwaqo khulume ngami inkomo hambani kuleyo ndawo esoyikhulumayo lisuke phela ngokamerodi lihambe lizeyefika kosolu selidlule ngesolu selize liyefika konale kosikenti lizokhuluma into eliyizwayo esiyizwayo lani eliyibonayo esikhuluma ngayo ngiyacela mbese ngibingelela lo usibangilizwe nkomo sibangilizwe zamani ukubona mlilizipura zamani ukubona into eziyenzakalayo emhlabeni mangawuphuma sikakuzokhulunywa sikezokhulunywa ngawo akuzame ukuthi into zonke likhulume lihambe lezintuna lihambe lizwi zonke izigaba zibonise ukuthi liyenzayo ukuze sisuthiseke ngoba vele into esiyenzakala sisabona ukuthi kwenzakalani yabo
basakazi livuka njani Studio 7 madoda liyasebenza siyabonga liyasixexa indlebe aluba kayisini ngasazi ngokwenzakala elizweni lakithi eZimbabwe ngikhulumile phezulu kulapho engikhulumayo ngubhime ehlasuke enkayi kosigobogobo enkayi mzansi hhayi madoda umbuso selizweni lakithi ayisiwe esawulwelayo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi owayengumongameli weMalawi onqotshwe kukhetho olwedluleyo umnumzana Peter Mutharika usesole umongameli Lazarus Chakwera ngokubopha lokuhlukuluza ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Umsakazo munye uthi abahlamuki benhlanganiso yeTigrayan People's Liberation kwele Ethiopia sebesusa amabutho abo ezabelweni ezimbili ezibalisa iAfa leAmhara. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron yiwo osuphahe ukwedlula eminye yonke imikhakha kuleli lizwe. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo. Lolu gatsha luthi phakathi kwabantu bonke abale-COVID-19 abayisilinganiso samatshumi aphezu kwayisikhombisa 73.2% balomkhakha we-Omicron. Umongameli Joe Biden uza kwethula imbiko mayelana ngamanyathelo amatsha azathathwa nguhulumende wakhe ekulwisaneni lomkhuhlane lo namuhla. Isikhulumeli sesigodlo seWhite House unkosikazi Jen Psaki uthi uBiden kasoze avale ilizwe kodwa uzakhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane ukuthi bahlatshwe lokuthi labo abahlatshwayo amajekiseni womabili kumele bahlatshwe esithathu ibooster shot. kulamalunga eParliamente yeMelika amathathu abanjelwe umkhuhlane abalisa uSenator Elizabeth Warren, uSenator Cory Booker kanye loRepresentative Jason Crow. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amathathu 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ivandla le-MDC Alliance lisola amapolisa ngokuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa labantu asebekhulile kanye labagogekileyo lapho uChamisa abekhangelelwe ukupha abantu laba izipho zekhisimusi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.